Ihlandla lokugcina leli lichiye uZulu weZimbabwe ethukuthele njalo iningi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yi-Al Jazeera. Kuleli hlandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa u-Auxilia ecingweni ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi yizigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamtshina yazo yini ukuletha limali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi u-Angel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. U-Angel utshela njalo intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika i-$200,000 ukuze zibonane laye uMongameli Mnangagwa. Ihlandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamtshina uMugabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lo nkosikazi Mugabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abanengi bathukuthele ngabakubonileyo njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela, ibhadala i-civil servants, ilungisa imigwaqo yonke edilileyo, kodwa sibona ngani imuli, i-first family, iyaphatheka. Ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini, njengoba lisazi ukuthi i-constitution yeZimbabwe ithi u-president okhona osabusa kayiswa e-court.
UMafa ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe uMnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU-PF.
Into esiqondile ebantwini khathesi yikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshwe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU-PF uMnumzana Obedi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo we-Al Jazeera.
Wena ngayengulalele kunoko njalo kuwe ngulalele so abantu engayitsho ngakhontinganisa wena ngayengubona ngukhangele yankanye ntozamanda.
Libona ngani ngamanga konke ukuthi kuloku huquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezaphu uMnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabebandla leZANU-PF.
Ibandla engikilo elezaphu lihlezi lixwayisa imihla namalanga ukuthi kulobuhuquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali nge-gold mafia le. Into leyo ebisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcwethi yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho, okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo, iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza, bebuthelela umnotho, besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele laphana.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yi-Al Jazeera. Ngokunjalo, uthi inqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe, sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties, lawa ama-politicians akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende, sekukuma civil servants.
Abanye abaphatheka kudokumentari le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla lomnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthews, lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamilinkomo.